sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-31 Ncwabakazi 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana kawayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontaka lezamphiwefu babedlakela.
Lanxa ibandla lezanu-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yedwale lephalamende, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Odlulelele phambili uPresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkonomi abantu.
Ibandla le-MDCT lithi liyasola kakhulu udlakela lwezombusazwe olwenziwa elizweni.
Uzathola ukuthi bona abantu asebebenefita ku-BIM program lana kayiseyibo abantu ekumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bebevele bethola.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ngohlelo lwe-BIM ephathisa abantwana abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kawayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu 13. Kodwa usiqokoqela ungaziwayo ukuthi ungaphi utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ngocingo ukuthi uqanjelwa amanga ngudade wabo osebenza lezitha zakhe loyise. Lanxa ibandla lezanu-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yephalamende ebona ngezabatsha, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabasekeli bebandla elibusayo. Ikomiti le yona ebikhokhelwa ngumnumzana Omega Sibanda iqhubela umhlangano ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu-PF bachithela umhlangano ngokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abanodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber abasuka besetshenziswe izanu-PF ukutshaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kungamanga ukuthi abebandla lakhe yibo abadale lolu dlakela. Uthe njalo abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Kodwa abatshayiweyo umnumzana Eric Gono uyakulandula lokhu uthi njalo abamtshayileyo bagoqela amalunga ezanu-PF awaziyo.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontaka lezamphiwef babedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikomiti leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic to Zimbabwe, izanu-PF eliyilibandla elibusayo lifuna kwenza lokho ngodlame lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya introduced ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lwaluqutshwa phambilini uhlelo lolu lwalulethela kuphela ukuzehlukumeza umphakathi so akusimangalisi kuveza nje izamphezi njengoba lilibandla leropa njengoba sithuka
kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi mnumzana Gono uthi abantu abatshayiweyo ngabe bandla lakhe elezanu PF ulilunga lezanu PF
angisondelani lezanu PF ngitsho kancane njalo abalandeli yezanu PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo luye phambili njalo into elesizi kakhulu yikuthi uNumzana uhlonitshwa ubaba ogogi Omega Sanda okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebephenduke ibhova sebefuna ukubulala abantu ecele ngezitulo efuna ukutshaya abantu ngezitulo yebachayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuyiphenduka kwama-green bomb.
Alo-ke ngumnumzana Eric Gono ongomunye wabatshaywe balimala kobulawayo izolo kudlakela luqhamuka emhlanganweni wekomiti yedale lephalamende ebidinga imbono kazulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usesole kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni eziphathelane lezombusazwe njalo uthi kufanele abantu bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba e-Press Club kobulawayo izolo ntambama, uMonzora uphinde wathi ibandla lakhe lizakwazisa ngelanga lomhlangano wokukhetha inkokheli owe-Congress lingaqedisa uhlelo lokwakha ingatsha zalo i-restructuring. Uphinde wasola indlala esesigabeni seMathebheleland wathi kusobala ukuthi ziyabandlululwa izigaba zeMathebheleland kulezinye indawo zelizwe. Okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umongameli webandla lethu le-MDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba kobulawayo e-Press Club endaweni yabonozindaba ese-Royal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlalakahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhokhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi-ningi. Kuza kuthi nxa sokuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele kube yilapho ke upresident ngokomthetho webandla le-MDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi i-National Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala-ke ukuthi hayi i-Congress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe yiso sona kumbe asifisayo kusiya ngokwe-constitution yephathi. Akulamuntu ovinjiweyo, akulamuntu okuthiwa kakumelanga ayenze thizeni nxa ukuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. odlulele phambili kupresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngokungenhlala ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthe eZimbabwe kabalamsebenzi umkhonomo wethu ukhanya ulenhlabathi sibili uzinkobe ezilenhlabathi kwabaningi ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngugovernment njengoba sikhangelane lokhetho luka 2023 nje ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama human rights wakhuluma njalo ngodaba lomsindo onalokho kanya osusiba khona siya ekhethweni ecizelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esisuke kiyo ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland South athe isimo sokudla esingathi i-food security ayimanga kuhle kulabo bantu uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ekuhlolisiseni kwephathi ngenhlolisi
alo ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumela isebandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi uzimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lokuphathisa abantwana besikolo abaswelayo olu Basic Education Assistance Module kumbe iBIM. Uthi lo nyaka luzasiza abantwana abayizigidi lengxenye 1.5 million njalo ulethemba lokuthi lolu hlelo luzaqhela ngeminyaka elandelayo. Ngaphandle kokunceda ngokuhlawulela abantwana imbadalo yesikolo, uhlelo lweBIM soluthengela abantwana lokunye okufanayo okufunakalayo ezikolo okuhlanganisela amabhuku lokokubhalisa. Ugena Gumede weStudio 7 uxoxele umnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Education International Africa.
Uhlelo lweBIM lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana i-fees baphinde babadingele konke okufunekayo njengama-uniform, izingwalo lokunye okunjalo njalo kubalulekile, kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho olukhona yikuthi okwakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli mali eneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela kucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo, kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene e-United Nations kumbe singathi thina i-UNESCO yi-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe-ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo, 13% kulo mehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eyeneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo, ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo uhulumende angakwenza uma engengeza imali efakwa kwezemfundo. Okwakhathesi leyo mali incane kakhulu.
Obunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eleZimbabwe ukuthi kumele kube lemfundo engelambadalo. Uthini-ke ngohlelo lonolo, Baba Sinyolo?
Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulabo abasuke ezimulini eziswelayo. Uma lusungulwe kuhle, ngigcizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akulakuthuthuka elizweni.
Alo ke ngumnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Education International Africa. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sibuye saxoxa lomunye wamalunga eCentral Committee yedalele yebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, obencoma ukwenziwa nguhulumende mayelana loncedo alupha abantwana abavela emulini eziswelayo. Khe sizwe ingxoxo yakhe logena Gumede weStudio 7.
uhlelo olwebhimu luhlelo osolulesikhathi lukhona olwabizwa nguhulumende. Ngitsho langemuva kusise isikhathi sikamongameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe, lwaluvele lukhona lolu hlelo. Uhulumende kathesi useluphakamisa lusiya phambili, efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku, kumbe nxa usenza ama-practical, kumbe imitshina, kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula. Lokhu kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara. So kubuya kuyi-stage by stage kwento kwangona.
Mnumzana Chuma, abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhimu. Ungathi uhlupho lwakhona lungaphi?
Uhlupho esilalo kakhulu emahlelweni lebhimu lutholakala ezikolo, kumbe kulaba esibathi ngamalozini amakomiti awezikolo arani izikolo, amakomiti abazali lawana abayiwo abasuka bekhethe abantu okumele bebe, kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhimu program. Uzathola ukuthi kona abantu asebebhenefitha kubhimu program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu abavele bevele bethola, labana kade bengatholi ngenxa yokuthi abazi muntu njalo bakhatshana, bagcina sebehlehlele eceleni, kugcina sekusiba le abuse khonapha. Okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele abazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngokwakhe, kubanjaniswe kanye kuhle njalo ukuthi ona kucubungule kuhle kubana ngubani omele akuthole njalo omele akuthole kanjani, ukwenzela ukubona ama most deserving cases abe yiwo awatholayo. Uhulumende vele kubudget uhlelo lebhimu lukhona, nxa kusenziwa ama vote ngesikhathi sebudget eParliament iyafakwa ivote yeeducation egoqela ibhimu. So akula banga ongathi uhulumende angayehluleka ukugcwalisa uhlelo lelo olwebhimu ngoba yinto evele ikhona ku-national budget.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wemalunga edalele Central Committee yebandla lezanu PF, obexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lelo daba lokuthi lanxa ibhanga le VBS Mutual Bank lithole imvumo yokuthatha impahla kalowo wayengumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma ngenxa yesikweledi, leli bhanga lisoze lenelise ukuhluthuna indlu yakhe eyenkandla. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi umongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye ozavula umbukiso wezokulima we-Harare Agricultural Show ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibanani, ngingeke ngibe mude ngithi ngiphawule nje ngendaba yabantu bakithi eZimbabwe kuthiwa sebexotshwe South Africa. E-South Africa saqala ukubuya kudala kakhulu. Ngicabanga ukuthi into yama ZEP permit la into ka-2009, 12 years back. But e-South Africa obaba baqala ukubuya ngama early 60s bebebuya vele behlala la without ama ZEP la. So ambona ukuthi ama ZEP into engasi-affecta kakhulu ngoba into eqale ngo-2009. All these years vele besiphila lapha eSouth Africa singalawo la ma-ZEP kodwa besiphila. So mina ngakwelami isayidi angiyiboni inkinga, into engaba lutshintsho noma luzaba khona utshintsho yebo, kodwa ambona kuzaba lutshintsho olutheni ngoba only le nto yenzeke ngo-2009. Kodwa vele yonke le minyaka besiphila lapha eSouth Africa besinana problem siziphilela nje without la ma-ZEP. So akhona awakho, impilo vele izoqhubeka njengoba beliyiqhubeka ngoba umbono lowo, ngiyabonga.
Hey bantu, siyabonga lapho e-Studio 7 linjani lonke makhaya. ekhaya thina siphilile hila nje siphila nzima sizizima lapha ngenxa yalumbuso lo hey nginathanda ukubuza kanti indaba ka lo Masaraure lo iphele njani ka Obadiah Masaraure olokhe phandle ni lundoda owajejina bephandle bengabotshwanga osikhala bephakathi labanye indaba yenyalisini kanti kuhamba njani kanti lapha hey madoda azisukumeni ngobuningi bethu asukumeni ngobuningi bethu izinto ezinjengazona lezi after 2023 asifisi kuzibona asifuni kuzibona mani asivotele ni yellow movement phambili nge yellow movement umfana kangeni kufana nele Zambia abantu kade sisebegijimele Zambia bayayelatshwa khona bathi hayi ilizwe yeyi kumnandi mani ukomana aphinda hayi lathi sithe Zimbabwe mani nxa singangenelwa ngumfana abantu bonke begijimele kwelakithi njengakudala bezoyelatshwa bezofuna usizo kungaba kahle njani leli lizwe lihle lilinto zonke kodwa liswele kuphela abakhokheli odrayiva abarayithi phela sikebe sisukeni ngobuningi sirejiste ukuvota abantu ikakhulu ontanga thina ama-youth sihambeni siyerejiste ukuvota sivotele i-yellow movement sibe lekusasa yethu labantwana enhle ngiyabonga
studio 7 hey sajobeka kanti amalokozele waridayo ayi ngabo bani amaphosti lawo thina abayawetha lwabali ifuke lokho elibukwa hey studio 7 leza akulanto eyenziwa kuhle lapho izani lapho isithwalise nzima lalisapotana logawule lochuma kali bafakela nochuma la fakana amanye abantu bakhona abantu bezana bacabanga ngcono kulogawule lochuma ake lifaka abanye abantu lizwe ukuthi abanye abantu abezana ubona bathini akunamuntu vele osayifuna izana ngoba ilizwa kulalutho ngabe right vele izana ngaye liyabuya nani lizorekhoda lizoprodcaster leyo istudio 7 lapho ekhali ngabe la balibulala la akusenje laba kufuna thina amaqhawe vele salwa labo kudala izana vele akulanto enhle engayenza kwabo MRP siyabona bancedisa eze pressure group ba right but if iparty engawinisa abantu ukuthi abantu bafanele ukugqila yazokukhona i-CCC kuphela MRP hayi just good as a pressure group but awindawo lokho sibonge kodwa lani liyazama liseganga elinjalo but nxa libona ngathi into ziright lokho elisithi alihlangeli hlanga ukuthi buyanini la lizobona ukuthi kuyaphiwa njani la buyanini ekhaya khona
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli hayi kodwa abantu be-CCC badlula zisengwa straight kodwa bona ma behleli becabanga babona sengathi uchamise ngafaka wathi wakhona i-president eZimbabwe khona bona ma becabanga u-Enindebele babona ngathi uchamise kungathiwa i-president eZimbabwe ngikwelinye ilanga nini noma uchamise ngawina noma engekawine kuyafanana ngekabe i-president eZimbabwe so abantu be-CCC abayeke ukudukisa umhlaba bethi bona mhlawumbe kubavotelwe ikudlala ngesikhathi ukuvotelana ne-CCC ukuvotela i-CCC ikudlala ngesikhathi ngoba noma uchamise ngawina angeke abe yi-president eZimbabwe angeke kwafa kwenzakala khona lokho so vele thina si-MRP sijabule kakhulu ngoba thina sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe ya sizimele thina sodwa i-CCC yadlula zisengwa lizobona kam 2023 lizobona
ndingelele emsakazweni ndingelele nabalaleli mina nombuzo wodwa nje engubhekise kuZANU-PF ukuthi ngicela ukubuza ukuthi iZANU-PF makuyiwa kuma-election ibatshayelana abantu ibabophelana abantu ibabulalelana abantu ma kuthi i-election bayakwazi ukuthi even isisekelo sombuso sithi kumele kube lekhodo ibe khona i-election ngoba intando yeningi phela la ababeyibanga lo Ian Smith so manje njengamanje ma bengasafuni kube le-election betshaya abantu bebulala abantu yini bengaveli beyivale i-election ngidangele ngoba ngizobathi lapha ebuleli uThokozane Khuphe bese bemvalele bese bemalele ukuthi ahambe ngale batshaywa abantu khona ngale egogwe batshaya abantu abaningi kakhulu ukhetho lungangabi khona lwalisoludlula ukhetho iZANU-PF isihalalisele ithi winile inqobelo ukuthi unqoba kanjani ukhetho kade usilwa labantu babulala abantu batshaya so into ekhona le iZANU-PF nje ngathi ngicela umbuzo ukuthi mayekhona ongangiphendula lapho ukuthi i-election yini noma bafuna ukuthi behlukumeze abantu ngegama le-election
Lawo ke ngamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela ke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane, lingadlulisi i-2 minutes. I-1 minute iyo esikhangeleleyo, kodwa ke lingakhuluma ke lifikise ku-1.5 kumbe 2 minutes, lingayenzi kube kude njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, owayengumongameli wele Russia umnumzana Mikhail Gorbachev ubhubhe izolo esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwe munye 91. UGorbachev waqeda ukufuthelana kwelizwe lakhe lamanye amazwe angentshonalanga ikakhulu elemelika. Wasungula umkhankaso wokuzivusa kwezigaba zakwele Soviet Union, okwabangela ukutshabalala kwesizwe se-Soviet Union kwaba yiRussia lezinye iziqephu zamazwe. Ngenxa yalokho wathola isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni ese-Nobel Peace Prize. Ukuhlaziya imbali yakhe sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nga unga kangela uGorbachev, kwaba libizo lika president we Russia odumileyo kakhulu, ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho kubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II. Kwase kusithi ngemva kwalokho kwase kuqhamuka-ke ukuzondana, kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa i-Soviet Union, le-West ekhokhelwa i-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Wahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear. So kwakungathi kuza phindwa kulwiwe. Nxa sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear, uGorbachev waba nguye-ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev qamula umduli lo. Yikho-ke waseqamula-ke yena umduli. Wasekukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khona oku, mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi. So kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Africa yayinjani?
Thina i-age group yethu esasimele ukuthi sibe sempini empi yenkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then, sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwa lathi, ongathi umi lathi, ikakhulu thina abezaphu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezaphu si-based eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrainwa abantu kubuye ngapha, yiko abantu bethu abaningi batraina lalowo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana, uGorbachev esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezombangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole i-training, sithole izinto zonke lezi ezinjalo.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Indodana ka wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko Sqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.